siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnangagwa bekungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usithi ukuthi umuntu angayenelisi eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu kuyinto enhle balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendum into ethokozisayo kakhulu leyo
abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuZANU-PF kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini
Yes, yasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla leZANU-PF ke lohulumende kaMnangagwa liqiniso lona lelo into esingayitshintshiwe naleyo abakwenzileyo ke lokhu lamhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa ikanti njalo ke kiwona ama-judges ebevele ethwele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Mndewere lo seqothwa umsebenzi uMalaba sithi yehlule ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibheli kumbe banika abantu abathile ibheli bangenzi lokho kumbe bayenze lokho so kukhanya lawo amajajizi ke besethwele nzima ngayo lundoda ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview amajaji izindlela ayebaphendula ngayo indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelisa inkomo kwakungatshengisa inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye wayebayisa kakhulu ebakhangelela phansi so mboni ngani lakho khona lokho kubenze bashisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho bangawephuli bangathabisi ke uMalaba kumbe bangathabisi ke nalowo obezama ukuthi extend contract kaMalaba yikho ke hayi kuyinto ethokozisayo kakhulu amajaji lawo kuyakhanya kamhlophe ukuthi besephele nzima ngawo ngaye ke lundoda ukuthi nxa bengasalandelanga akufisayo abesesiyabacharge athi ke awenelisi kwemsebenzi sokumele ke bacubungulwe baxothe yikho ke okunye okwenze bathanda ukuthi balandele umthetho njengomthetho